Kuyahlupa kakhulu ngoba angikwazi ukuthi ibanki yeZimbabwe yakulungisa njani ukuthi bathi bona baletha imali entsha ingakabi khona. Ngoba njengokwazi kwethu amaZimbabwe amaningi angezi ukuthi imali yantshintsha, bayesaba ukusala le mali eningi. Abantu bayahlupheka kakhulu ekugadeni amakhombi lapho, ngoba kwesinye isikhathi kuyathiwa khona ikakhulu laba ababhadala imali engaphansi kwedola ama-50 cents kabafuni amabhondi ekhombini.
Njengoba bengafuni amabhondi la, benza njani nxa sebetshintsha abantu ababe bebhadale idola kodwa uhambo lwabo lungele 50 cents?
Iplani asebenza ngoba kula maplani amaningi. Kuqala iplani bathi bona dollar for two, ukungawula uyagadiswa lo muntu ongamaziyo. Libe sethiwa khona lizabona ukuthi lizakwenza njani. Sebetshiyela uduko kumaphasenja kulokuthi bona bacede uduko lwangkhona. Ungaze ubambi ungene ekhombini ulamabhondi i-50 cents yakhona le. Kwesinye isikhathi bayayala ngoba okwakhathesi i-50 cents bathi yi-5,000 bhondi emakhombini abaningi bangkhona. So ungampha i-5,000 uyayala athi bambanani lingi-2 libe selibona ukuthi linganikana lina. Uduko lube selithala kumaphasenja ole ulostred umuntu ongamaziyo ohlanganela ekhombini.
Sizwa kuthiwa kulabanye asebephiwa impahla kumbe amakhophoni, kukhona yini lokho?
Angikwazi ukuthi ngowindi kumbe kuvela kubanikazi bamakhombi. Uyabe uhambe ethwele into ezinjengabogrosari abesitena nxa engena ungagada umnike idola yena besekunika amazebhi lokunye athi kuyanelisana le-50 cents yakho. Kodwa iqiniso elikhona ikuthi amaphasenta yiwo ababanjelwayo, yiwo agcine beluza at the end of the day.
O nxa ungabuya lamazebhe lawo oyabe uwaphiwe eyichenji usufuna ukubhadala ikhombi, bayawathatha bona na?
Hayi, abathathi. Noma kutshanisala kuwe bathi njani, ungagadi nesikhombi phela bayawutela ukuthi hayi mina izebhi ngiyayithini, ngifuna imali.